Ξέρω ότι
kuyini elizafisa ukukwenza ikakhulu nxa sigxila kwamankazana labesifazana bemaphandleni? Lalolu lwazi eselilalo lifisa ukuthi libuyela ekhaya eZimbabwe. Lifike lenzeni ngalo?
Ngithemba sisuka lapha sasibuyela eZimbabwe, sizaba lapha ukuthi sincedisane nabanye ukuthi i-ICT isebenze indawo zonke zelizwe lethu. But okunye kuvele ukuthi isetshenziswe ukuthi yakhe abantwana, yakhe izimuli, yakhe lesizwe.